Minister of Finance isivumelane le Minister of Health ukuthi iqhatshe amanesi ndelabo dokotela ungafika 1000 kusukela ngoMarch 1 enyanga yalezayo.
But imali yakhona iyavela ngapha ukuthi bebhadalwe phela izimali.
Ngileqiniso lokuthi besibazi basike esivumelwaneni ukuthi imali yakhona bayidinga bayithola.
Kuthiwa ke kuzagcina kusenziwani njengoba siyakwazi ukuthi kulezikhundla eziningi ezifuna abantu abanjengamanesi lamadokotela. So kuyagcina kudingwa vele abantu abangaki khonapho kuKhumalo.
Iqiniso sibili vele yona le 1000 ekhona ithiya kulezi khetho ezinkulu ezimangalisayo ezifilelayo kumanesi. Kukhanya zani uminister ukukhuluma kwabo uthe uzabapha 1000 kusukela ngoMarch. Ngo-April aphinde futhi arelease elinye inani elithize kodwa abasaliqhambanga ukuthi lingaba inani elinganani.
Ye, kukhanya ngazani njalo bafuna ukuthi amanye amanesi athengiselwe amanye amazwe. Akusithethi ukuhamba njani khonapho?
Ye, kunjalo sibili. But bona amanesi njengoba avele atrainela ukuthi abe ngamanesi ukuthi abonakale hlezi ekhaya sedingisa ama-juice card ezitaladeni ayikakuvumi. Kungangcono uhulumende akhulume namanye amazwe alabo ashotelwa ngamanesi baba-exporte baye kulawo mazwe bayesebenza khona. Uhulumende abesethola inzuzo ngokuhambisa amanesi lawo kulelo lizwe. Labo amanesi njalo abenefite ngoba azabehola khona lapho ayebesebenza khona.
Kodwa-ke nxa sesikhangela kungahanjiswa yini amanesi kwezinye indawo emakhaya kungela amanesi khonapha eZimbabwe?
Kakuvumi sibili ngoba kulezikhexo ezinkulu njengoba ngithile phambilini ukuthi amanesi afuneka kakhulu kuleli lizwe ukwedlula kwezinye indawo. Amanesi akuleli lizwe amaningi aphuma asebenza ngaphandle kwelizwe ezihambela wona. Bathiya kulezikhala eziningi kakhulu laba abatrainer kwakathesi baphuma bangatholi imisebenzi kodwa bakhona ekhaya. So kakuvumi ukuthi amanesi akhanyiswa ngaphandle kwelizwe thina siwafuna kangaka. Ngithi ekhaya ungazulima utshaya amabele amaningi. Kumele uqale ubone ukuthi azasala ngekhaya azasuthisa imuli kuze kufike isivulo esizayo. So uhulumende kathi singayihambisa amanesi laphandle kwelizwe yena ngokwakhe engasuthi ngawo kuyasimangalisa lati kakhulu khona.